Obona ngemisebenzi kuZacharias umnumzana kuzayi kwaNgwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa amalayisensi ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama-community radios akavizwi ukuthi anikwe ama-license. Kuyini kudileka kangaka? Kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama-commercials ahlulekile, ama-community radios lawa azahluleka. So, tina ngwethu sabona ngani it's a violation ema-rights ama-communities. Ngoba they've got the rights as provided for in the constitution ukuthi bathole ama-radios gava.
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona. Kodwa kuze kube namhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi weZacharias unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuzwa uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi.
Izithembiso abazenzayo sokukhanya abasafuni ukuziyenza ngoba kwesinye isikhathi kusalo Professor Jonathan Moyo lo Deputy Minister uSuperman Ntwanzira kwase kube kwakhulunywa ukuthi ama community radios indaba yama licenses ikhona yakhulunywa but iproblem yayikuthi ukutraya ukudefina ukuthi icommunity kutshoni. So khathesi sesisizwa uminister esekhuluma ukuthi bazake beme ukunika ama-licenses amanye ama-stations, indaba engasiphathanga kuhle.
Uthi inhlanganiso ezifana leyakhe, iMisa Zimbabwe, Media Alliance lezinye, zazama ukubuzisisa ngesikhathi uhulumende enikeza ama-license emisakazo emikhulu yama-commercial radio stations ukuba wasebenzisa iphi indlela ukuwakhetha, ngoba kukhanya ukuba enikeze engahlolisisanga ukuba bengenelisa ukusebenza na. Okhokhela inhlanganiso ezimele eKhomaliso, uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama-community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso fana leyakhe ezilembiko enikezwa uZulu imfundiso ejiyeneyo.
Phela nxathi nasibhala kunje so sibhala ingqondo ezikhulunywa ngabantu, imbono yabantu, kuyanceda ukuthi lathi singene kuma radio stations lathi sikhuluma ngakho, sibatshengisela, sibakhombisela ukuthi kulotshwe ngakho. Kuyanceda ukuthi i-common radio station ibe khona, amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama-common radio stations.
Umaraba uthi iZacharias isizazama ukukhulumisana nohulumende ukuze izwisise ukuba njengama community radio stations bami ngapi kulolu daba.
Tina njengeZacharias sikhangelela ukuthi sikhulume lohulumende, sikhulume izikhalazo zethu lokuthi sikubona njani indaba abayikhulumayo and how best to move forward, because lingakhangela even ama fees at times abhadalwa ngama broadcasters, they are too high. But thina into esiyaziyo ukuthi i-community radio ichiyana kakhulu le-commercial ngoba i-community radio yi-community ngokwayo esupporta ukuthi i-station lesi sikwanise ukuba functional. I-community ngokwayo ekwanise ukuthi bebhadale athwa ngama-subscriptions either ama-dollar ama-50 cents, ngoba bona bebona ukuthi indaba ye-community radio iyasinceda indaba zokuthuthuka.
AbeZacharias bathi uhulumende kumele aphe abantu amalayisensi engatshoni ezihlupha ngokunye, ngoba oyabe engasoke enelise ukuyisebenzisa ezaphuma kunikeze ithuba komunye. Isigaba 61 le-62 sesisekelo sombuso sinikeza ilungelo lokuthola imbiko kunye lokuvulwa kwemisakazo. Uhulumende njalo wathembisa ukuba uzanikeza imisakazo yezigaba imvumo kulandela ukusungulwa kohlelo lwe-digitalization. Okwamanje kule misakazo engaba ngamachumi amabili egoqela iRadio Dialogue, Community Radio Harare, Gechenge FM leminye elokhe imele imvumo yokusebenza. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.